Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngelanga le new year kungesonto nje mhlazinye kuzibandlela 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
bekungakabi sobala baba ukuthi imsebenzi ngatholakala ku 2017 ama policies achintshanga uhulumende uloke eqhubekela phambili faka imgoqo kulalaba abafuna ukuyinvesta phakathi kwelizwe.
Inhlanganiso ye-ZCTU ithi izisebenzi zizaqhubeka zihlangana lobunzima bokusilela kwemisebenzi ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende engelawo amaqhinga okuvuselela umnotho.
Yethu njengabantu ke sifisela ke uzulu wonke jikelele ke ukubana ke babe lomnyaka omuhle njalo ke bekhangelele ukusukuma kwethu njengabantu sikhuluma ke sibambene ke sifela kundawo ezitshiyeneyo sikhuluma ke ngamalungelo abantu.
Abasakhulayo bathi bakhangelele ukuqhubeka belwela amalungelo abo lonyaka kungelani lokuhlukuluzwa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi izisebenzi zizaqhubeka sibhekane lokusilela kwemisebenzi ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende kamongameli Robert Mugabe esephelele ngamacebo okuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi umnyaka ka-2016 ubunzima kuZulu weZimbabwe nje jikelele ngoba ngaphandle kokubhidlika komnotho imali layo ibisilela elizweni kuthi lanxa umuntu elayo ebhanga engenelisi ukuyithatha. Sixhume unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
U-2017 njengezisebenzi singena nzima besiphakathi kwenkinga ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali, sibona abantwana abaningi bephuma esikolo bengatholi umsebenzi. Imithetho ekhangelana ngobudlelwano kwethu labasebenzayo, imithetho ekhangelana labo abafuna ukufake izimali phakathi kwelizwe ilokhu ingatshintshanga. Sibona ngani nje u-2017 hhayi kuzabe kuhomile. Ebesekukhangeleleke thina ikuthi aluba uhulumende ubeyatshintsha imithetho yakhe ukuze ke labo abanemali bekwanise ukusinceda ngokuvula amabhizinisi wabo ukuze kutholakale imisebenzi. Besinganasibuboni ke uhulumende wethu ekhangelele ukuthi engatshintsha lutho. So ngokubona kwethu loba nje silezifiso kubona izinto zitshintshile, sibona ngani hhayi izinto ziyabe ziwomile siya phambili.
Kudaba lokutholakala kwemisebenzi lapha la kwezenotho akulabubelo elibubonayo obungaba khona?
Bekungakabi sobala baba ukuthi imisebenzi ngatholakala ku-2017. Ama policies achintshanga uhulumende uloke eqhubekela phambili faka imgoqo kulalaba abafuna ukuyinvesta phakathi kwelizwe. Sibona ngani nje akusoze kube lokutshintsha okungapha. Ama companies amaningi njengoba kathesi ngani bayakhalaza ngemali esetshenziswayo phakathi kwelizwe, kuba nzima ke ukuthi bathola ke imali emabhanga abangayiboleka ukuze beqhelise phela amakampani ukuze beqhatshe. So asikuboni ke lapho ke ngendaba yemali le ukuthi amakampani angavula imisebenzi.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU sixoxe laye esetsholotsho. Oke waba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha olubona ngokubuswa kwezabelo wazomela isigaba sebulawayo South edalele parliamente. Umnumzana Lotti Sender yena obhubhe mhla ka 23 ngompalakazi ubekiwe emathuneni e-Athlone Cemetery ngolwesihlanu. Umnumzana Sender ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lambili 92. Umnumzana Sender ubeligqwetha elikhulu elamela amalunga ezaphu amaningi ngesikhathi sempi yenkululeko. Uchiye abantwana abathathu labazukulu. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngikhangela ubunzima abasakhulayo abalwela amalungelo oluntu ababhekane labo eminyakeni esisanda ugqiba oka 2016. Ngixoxa lo mnumzana Gift Siziba yena oke wabotshwa wahlala entolongweni okwenyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela udlakela. Nomzana Siziba, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga selimondini balaleli.
U-2016 ungathi ubungumnyaka onjani kwabasakhulayo ikakhulula kuwe oke wabotshwa wahlala okwesikhathi sonke lesi entolongweni ubotshelwa icala olilandulayo?
Ye, okokuqala ngathi mina umnyaka oka-2016 ubungumnyaka omuhle lapho thina batsha esikhethe kuna banga lokubana sisikhululeke ngaphansi kombuso ikamongameli Robert Mugabe okwesikhathi eside lapho abantu behlukunyezwa khona salo futhi lento thina njengabatsha esivumelele ukubana sibambane ukuze inkulumo zethu kuhulumende ikakhulu lezi ezimayelana lokulungisa komkhonomo welizwe sizwakale kuyazala lokubana thina njengabatsha kule zinto eziningi esingavumelani lazo. Njalo futhi umnyaka ube umnyaka omuhle ukuhlanganisa ke ilizwi labatsha kusuka kwinhlanganiso ezehlukene leyo kuhlangothi zonke zelizwe njalo kundimi zonke zelizwe kodwa-ke usandazele ukubana kekukhwethaka-ke okubunzima kakhulu njengoba abaningi bethu sisuke sabotshwa-ke saphiwa amacala besingelawo-ke siqede isikhathi eside ezintolongweni lokho bekunzima kodwa-ke hhayi umnyaka singathi kuqhubeke kuhle.
Kuyangimangaza Siziba ukuzwa usithi umnyaka ubumuhle. Bengisithi mhlawumbe uzakhalakhala kakhulu njengoba usitsho nje ukubana ungumuntu oke wajikelwa echikurubi ngecala ongalaziyo.
Ye, ubuhle butshoyo bukhulumela emsebenzini wethu njengabathe kulwela amalungelo ethu kodwa-ke lokhu kubangelwa ukuthi lizwe-ke akula ngitsho ayabona namanje angeke sithi kule nto enhle ngelizwe kodwa ngikhuluma ngemisebenzi yabatsha ekubambaneni ngoba uzakhangela ukubana umkhonomo welizwe ofile khangele ukubana amalungelo abantu kananzelelwa khangele ukubana umthetho welizwe i-constitution-ke sesingathi ukufaka ukuze-ke isebenze inanzelelwe njalo ihlonitshwe nguhulumende njalo ukhangele-ke singathi sile 97% of unemployment elizweni lokhu yibubi bolizwe obuyenze thina njengabatha sihlangane sobuhle buphume ekubambaneni kwabatha kodwa kubangelwa yibubi obuselizweni jikelele.
Suqalile umnyaka omutsha umnyaka ka-2017 kuyini okukhangeleleyo okulumnyaka?
Yokuqala sengabatsha sifuna ukuphuma-ke nephepha elihlanganisela-ke abatsha bonke ukukhuluma-ke izindingo zethu lesi zayithi Young People's Charter leyo-ke ezakhuluma izindingo zabatsha le lizwe esifuna bavele ibe yilo. Lokhu ngokokuqala. Kwesibili sizakhangela-ke ukudlala-ke umlando njengabatsha mayelana lokhetho oluzayo ngomnyaka-ke ka-2018 njengabatsha sithi-ke kufanele ukubana abatsha-ke babe-ke laba abakhambile-ke ekukhulumeni ilisi mayelana lokhetho luka-2018.
Siyabonga Siziba. Bakhona mhlawumbe izihlobo labangane ongathanda ukubabingelela ubafisele umnyaka omutsha omuhle?
Ye, thina njengabatsha-ke sifisela-ke uzulu wonke jikelele-ke ukubana-ke babe lo mnyaka omuhle njalo-ke bekhangelele ukusukuma kwethu njengabatsha sikhuluma-ke sibambene-ke sivela kwindawo lezi
ezitshene sikhuluma ngamalungelo abantu njalo sisebenza kuhle njalo ngifisela ke uzulu wonke jikelele nabakithi kubana ke ekugcineni bathole inkululeko okufanele bayithole.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Siziba, njalo sithi iminyaka omutsha omuhle olempumelelo kuwe.
Hayi, siyabonga.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo lwela amalungelo oluntu umnumzana Gifty Siziba. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Ke ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
lingalithola njani izulu kandaba lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya mina ngapha ke Washington DC ngiyaphila sibili ye kwezamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhla ngikhuluma lo mnumzana Thandeko Zintimkandla yena oyincedi kwezamasiko esintu baba Mkandla ungawunjani.
Hayi siyabila unjani abalaleli bakho?
Hayi siphilile kakhulu baba Mkandla. Ungathini ke nxa sikhangela ngenza amasiko okungani ungathi akuhambanga kahle lo nyaka lokungani kuhambeke kuhle nje ngamafutshane kunapho?
Ongahambanga kuhle osephole kube yinhlala yenza ezabelweni emakhaya la ehlezi khona ikusetshenziswa kobukhokeli bomdabu ukuthi bubanjiswe izinto ezingakhi isizwe njengoba lokhu sikhangele ukuthi ubukhokeli bomdabu buhlanganisa abantu kodwa sibona buyayihlukaniswa. Sibona izinduna labalisa labasobhuku sebephenduke baba izisebenzi zikahulumende okuyikuthi khona konke abakwenzaka abasakwenzi bele lihlo bekhangele izinto zesintu ezokuphatha kule abantu. Suhadi nje zinkomo zomdaka ezikhonyelwayo ethi ukhangeleyo ukuthi kambe ngabe kuyenzakala induna zibuyele zibe izinduna abalisa babe ngabalisa bakhangelane lezinto ezenza imvelaphi lenhlalakahle yamahlaba ezulu ikhwabitheke bangaze bangena bacwile kwezombusazo ngoba nalokhu kuyahlupha ngokwezombusazo zona ngokwazi vele zehlukanisa abantu. Ngabo mna ngikhangelele ukuthi izinduna ke zibuyele ebuduneni bomdabu zibe zinduna zabantu hathi zikahulumende ezikhethwa umuntu ongaziyo lamasiko lalokho okumele kwenziwe nxa kukhethwa induna umuzi kumbe indawo ngendawo.
Ye ubona ngazani kungenziwa njani khonoku-ke ukuthi kuguquke? Ngubani ongakwenza kuguquke khonoku?
Lokho kunzima Dube labalaleli njengoba ngisitsho sokusuke kwakhithekela kuhulumende yena lo esimaziyo ukuthi vele kahloniphi abantu. Udubo lusukela khona lapho asazi kumbe kuzakusa ngenye imini abantu bathole indlela eyiyo eqondileyo ngoba nazo ezinduna lezi siyakwazi ukuthi ezisesaba lokuthi zikhulume. Ezinye sesike sazibona zigqoke imvunulo yebandla elibusayo sezikhalela ukugijima ngezimota sezikhalela ugesi emzini yazo le migwaqo eyafika emagumeni abo. Lokhu kunzima ukuthi singathi kuguquke nje kunaguquka nyakana loni lizwe ngokwalo liguquka ngoba leqiniso ezinye induna zizaqwaleka mhla utintsha umbuso kungena umbuso ozanazelela unanze induna nje ezinduna okwakhathesi siyabe lokhu esikhuluma ngoba silahlekelwa iluntu ukukhuluma ukuthi thina sifuna ubukhokheli bomdabu kube ibukhokheli bomdabu. Sizamtyela laye uhulumende lo lanxa nje eyisacuthe kodwa kwelinye ilanga kuzathontela sithemba njalo sibuswe kahle lapha ezabelweni singabuswa abameli bebandla leli elibusayo khathesi kumbe elibulala ilizwe khathesi.
Ye sithi-ke siphethe khonapho-ke singakaphethi ungathi-ke abantu ungabatshiyela mlayezelo bani xa sikhangeleza amasiko-ke ngomnyaka ozayo?
Ngomnyaka ozayo engingakutho kumahlaba ezulu yikuthi abantu ngabazazi ukuthi bangobani njengoba ngihlala ngisitsho njengoba sihlala sisitsho abantu bangabi othathekile bangathathi amasiko emzini bawenze awabo kababuyele bayibuzisisa kulabo abaziyo antinyathi kuzokwaba phambili ingabe ngokokuthathana yikukhulisa abantwana ingabe yini singakubamba ngendlela yesintu sabogogo bethu sizabona le zinto zethu ziyazihambela ngcono. Ilizwi lami lithi buyelani ezintweni ezakhayo ezaziwayo esintwini sakithi singalandeli imikhuba lamasiko abantu njengaloku siyafika emfeni ufike uqhawule bonke abantu abakhonabo ngokunye nje lakho kungangimangali ukuthi kanti abantu bakuthatha ngalo thina siyakhulumisana singaqhawulenanga izandla emfeni futhi asiyibamba izandla bezwa sosindebele ngenye into okumele abantu bayinanzelele ngabeke babuyele bakhulume ulimi olucacileyo olutobelayo olwakha isizwe ngiyacela ngiyazisa ngiyakhuthaza ukuthi abantu ngabake babe ngabantu nxa bengabantu bakithi esindebeleni ngabasibambe isindebele bangasichaphazi
ye siyabonga kakhulu ke baba Mkandla ungadinwala kusasa
hhayi lami ngiyabonga amahlaba ezulu ngiwafisela umnyaka omutsha omuhle phari wey'nkinga zonke lezi ezidalwa ngabantu hhayi akulabo usuku obungasiyo bantu bakithi njalo olalangela ingathoniyo ngenye imini hlabe sesiqoqako sokuyimbali nje
ye lo-ke ikade ungubaba umnumzana-ke uthandeko Zinto Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu ekhona ngale-ke eGwanda lathi-ke silifisela inhlanhla silifisela njalo umnyaka omutsha olenjabulo olivalelisemoyeni umthembo sithemba uGibbs Dube lilali
le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhlanje ngelanga le-New Year silomfundisi useni Sibanda. Fundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyathokoza kakhulu ukuba kuhlelo lolu namhlanje njalo ngiyabingelela labalaleli bethu bonke.
Suqalile umnyaka omutsha umnyaka ka-2017 mpalo bani uphathele uzulu lamhlanje?
Okokuqala ngithi amhlophe ukuba sesichathile sangena emnyakeni omutsha. Baningi abayihluleke ukungena kuwo lo mnyaka ka-2017. So ngithi amhlophe kumuntu wonke ondlaleleyo ukuba siyalamukela ku-2017. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhumbuzane ngalo mbhalo. Ku-Proverbs Isaiah 19 verse ka-21 uthi yena umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi eza kuma. Ngo-Proverbs chapter ka-19 verse ka-21 ukuthi angabe maningi amacebo esilawo ngomnyaka lo ka-2017 kodwa intando kaNkulunkulu yiyo eza kuma. Njalo bengifuna ukubala ngikhona phana ebhukwini likaZaga ichapter ka-4 iverse ngeka-5, 6, lo-7 uthi yona ngizagqalisa lapho esithi zuza ukuhlakanipha ube lokuqedisisa, ungakulahli ukuhlakanipha kuza kulondoloza, ukuthande kuza kukulinda. Ukuhlakanipha kudlula konke, zuza ukuhlakanipha uzuze ukuqedisisa ngakho konke olakho. Ngakho ngifuna ukuthi kubalaleli nxa singena kulo mnyaka omutsho ka-2017 ngiyakwazi ukuthi emabandleni sithande ukuba let's prophet umuntu edala umnyaka uzaba umnyaka walokhu lo uzaba umnyaka walokhuyana. Thina ebandleni lethu besikhale ukuthi hali umnyaka mnyaka weminyango eminingi ezavulelwa nguNkulunkulu. Kodwa into eqakathekileyo yileyo yikuthi umnyaka lo mtsha loka-2017 ungafana nalo mnyaka ka-2016 ngaphandle wena. Okokuqala kumele ukuthi uzitshele ukuthi ulamacebo bani olawo ngomnyaka ka-2017. Yikho kuqakathekileyo ukuthi ube lakho emnqondweni wakho, uzitshele ukuthi nxa ngingena lo mnyaka omutsha u-2017 wapi amacebo engilawo ngalo mnyaka. So kokuqala ngingathi ngesilungu abathi yi-planning, ukuthi kumele ube lecebo olalo ngo-2017 ngenxa yokuthi kulo mutsho lo ojayelekile kakhulu ukuthi nxa ungavekanga phansi amacebo akho oza kuthola ekugcineni ukuthi uzathola ukuthi uzasala ungabambanga lutho. Ngoba nxa ungalamacebo kutho ukuthi wena wehlulela ukuthi wehluleke. Ngakho ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi okuqala into edingakalayo ukuthi woba lombono ocacayo ukuthi kathi vele 2017 kuyini ofuna ukukwenza ukuphutshise ngalomnyaka ube lombono ongakwanisa ukubhala phansi uHabakkuk ichapter ka2 ithi yona bhala phansi umbono wakho ukwenzela ukuthi ucace ube gcikeni lokuthi umuntu ogijimayo umuntu odlulayo awubone ngakho 2017 yiliphi icebo olalo yiwuphi umbono olalo ngakho ukuze umbono wakho uphumelele kumele ukuthi kube gcikeni ukuthi kanti vele khona kuyini okufunakalayo okuzayenza ukuthi umbono wakho uphumelele baningi abantu ababa le mbono emkhulu kakhulu kodwa nxa engasoze abeke inyawo nxa engasoze abeke izandla kumbono wakhe umbono lwana uyaphokuba liphupho nje kuphela
kulugqibe uhlelo ngomthandazo mfundisi
siyathandaza nyananzelela ukuthi kulabanye abayehluke kuchapha ukuze bengene ku-2017 abanesibaziyo ngakho niyathandaza kathesi sithandazela ukududuza uNkulunkulu ukuthi loba silahlekelwe izihlobo ngabantwana ngabenkosi ingasiletha ukusiduduza ilethwe induduzo kithi uNkulunkulu yena ongumduduzi ongaphezu kwakho konke niyathandaza ukuthi umoya engcwele ongumduduzi umoya engcwele njalo ongumsizi ukuba ngalesi sikhathi abantu bephakathi kokuhlungu bethole ukusizwa ngomoya engcwele yathandaza njalo amandla okuba 2017 abe ngumnyaka omutsha abe ngumnyaka omnandi abe ngumnyaka lapho kuvuleka khona amasango wonke ayivalelwa abantu kube ngumnyaka wokuthi intaba zonke ezazime phambi kwakho ziyehliswa ziye phansi ngegama likaJesu njalo sithandazele ukuthoba kwenhliziyo nokuphiliswa kwabantu ngegama likaJesu Kristu amen.
Amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo njalo sithi a happy new year kuwe asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni sibanda njengoba kulilanga le new year nje lamhlanje siqhibe uhlelo ngengoma DJ Kubhlungu
Something big in it.
DJ awuna mahloni, DJ Mgani hamba lo Professor Lotira, bathi awuna mahloni, Happy New Year Zimbabwe, ziyawa ku Studio 7. Lolo bebzo tumo untombazana omuhle hamba lo mampintsha begqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje siyabonga izihlobo zami ngithi Happy New Year olivalelisayo untungamile inkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.